Inkokheli yebutho leMelika ikhangelelwe ukuthi izathakazelela usuku lukazibuse embuthanweni oqoqwe ngumongameli Donald Trump obizwa ngokuthi yi-Salute to America. Umbuthano lo uzakwenzelwa eWashington DC lapho kuzabukiswa khona imibhobho, indizamtshina lokunye okusetshenziswa libutho. Kuvame ukuthi kwenziwa umcimbi olabaculi lokunye okuthiyeneyo hathi ibutho elibukisa izikhali. Amalunga edane leCongress akubandla lamaDemocrats athi kawanikwanga amatikiti okuya emcimbini lo, njalo kukhangelelwe ukuthi lokhu kuzabiza imali eningi engekho kubhajethi yelizwe. Kodwa-ke uTrump lamalunga ebandla lamaRepublicans bathi kudingwe imali yokwenza umcimbi lo kunhlangothi zikahulumende ezithiyeneyo. Ilizwe leMelika lathola uzibuse ngomnyaka ka-1776. Abantu abaningi bathakazelela usuku lolu. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Danny Moyo, ingcweti kwezombusazwe, othi kuyamangalisa okwenziwa nguhulumende kaDonald Trump.
Siyaqalisa ukukubona lokhu lapha e-America. Mina seneminyaka eminingi ngihlala lapha, angaze ngibone iparade isenziwa. Into yokuqala okumangalisa kakhulu ukuthi sikubona lokhu kuyinto evame kakhulu emazweni okule dictatorship khona, okufana lapho North Korea, lapho Iran, nakuphi lapho esazi khona ukuthi babe bezama ukushowa i-show of force, ukwenzela ukuthi bakwazi ukucindezela abantu ukuthi abantu bangacomplain or noma ukuthi baphakame against government. So kuyasimangalisa thina kakhulu ukubona i-America isiba lepirate efana naleyo.
Kodwa-ke lapha kukhanya ngazani umongameli ufuna ukuthi azenzele kube ngokwakhe. Ibona ngokubona kwakho ubonani uthethe khonokho okwenziwe e-North Korea, e-Russia nakwezinye indawo yini nakwale-Iran?
I think vele ukuthi kukuthethe lapho ngoba into engavamisanga ukubonakala oyisenzeka e-America ebutheekazi yenzeke. So the only way esingakubona ngakhona ukuthi kuthatha kuwo la amazwe alama-questionable human rights, indlela abathutha ngayo, singathi ama-citizens ayo ngama-detectorship. So asazi ukuthi yena ukwenzela ukubonisa i-power umazwe angaphandle, noma ukwenzela ukubonisa i-power khona la ngaphakathi, ekubeni kuyukuthi into emangalisayo kakhulu, njalo futhi esithusa abantu abaningi.
Kodwa-ke nxa sikhangela sibilela ngokutho kwakhe uthi hayi sitshengisela ukuthi i-America phela siyahlonipha ibutho, yena utsho njalo phela. So-ke kodwa-ke nxa sitsho njalo awubona ukuthi ungabe le mcijo khonapho?
Hayi, awukho umcijo awubekawo, ngoba i-constitution e-America iyakhuluma ukubana i-military, i-army i-operator ngaphandle kwelizwe. That's why even noma kunama-riot la noma kunani asozibona amasosha e-deployo. So in other ways ukuletha amatenka lani lezinjiza ama-bombers nani ukuthi kushowcase sokufana lokuthi military si-operator ngaphakathi kwelizwe, even though well in this case obakwenzayo is just nje to show. But i-constitution ithi i-military yethu, amabutho ethu kumele a-operate ngaphandle kwelizwe kuphela.